imali isalari yetu vele ayisakwani ayisayenze ukuthi vele siphile lapha eZimbabwe. Kodwa sazama ukuthi sikhulume ne-government ukuthi ilungise khonoko, sahlala phansi le-parliamentarian committee sakhulumisana, sayinika izigalazo zethu ukuthi sifuna isalari yethu ibe i-US dollar, futhi sifuna ukuthi siphile kuhle. Sibona futhi ukuthi umongikazi bayasuka lapha eZimbabwe bahamba e-Britain kumbe e-America badinga umsebenzi khonakho. Le ndaba yokuthi vele imali yalapha vele ayisathengi, asisakwanisa ukuphila kuhle le salary leyana. Kodwa siyibona futhi ukuthi i-government, sabona u-minister wethu ye-health wahamba ukukhuluma le World Health Organization ukuthi basimise ukuthi singahambi ngale emazweni sidinge umsebenzi. Sacina safakwa ku-red zone ukuthi vele abasivumile ukuthi siphume lapha sihambe e-Britain kumbe e-America kumbe e-Canada.
Indaba yokufakwa kweZimbabwe ku-red zone le iliphatha kabi kanganani, ngoba siyibonelo msekeli kamongameli welizwe ongumphathi ntambo njalo wezempilakahle umnumzana Constantino Chiwenga kusikhatshana esedluleyo esola amazwe afana labo Bilithane, amazwe athuthukileyo ngokuqhatsha abezempilakahle abavela eZimbabwe.
Kunoku vele siyakusula le ndawo yokuthi vele umthetho uyasivumela, umthetho welizwe ukuthi sisebenze khona kusiyafuna ukusebenzela khona. Kodwa futhi sayikuthaza ukuthi laye ezi uminista wethu wafanele ukuthi asihlale phansi, sihlale phansi sikhulumisane ukuthi sivumelane ukuthi sithole imali iyakhwanayo. Kodwa na wahamba wakhuluma le WHO sayenzwa i-red zone ukuthi uya red zone asikwanisi ukuhamba. Khonoko vele kuyasihlupha ukuthi bafuni siyenzeni, sho bafuni siyenzeni, siyafuna ukuphila lathi, sifuna imali iyakhwana lathi.
Indaba yokubanjelwa izithupha nguhulumende esingathi yi-bonding sizwe likhala kakhulu ngayo njengabongi labongikazi. Ngesikhathi kathesi nje idale lephalamende libhoda ngelizwe ezibhedlela lisiza ukuthi kuyini okulihluphayo njengabezempilakahle. Iliphatha njani leyo ndaba yokubanjelwa izithupha?
I-government yama-diploma yabamba indawo yokuthi vele bayabona ukuthi siyakwanisa ukusebenzisa ama-certificate phandle ngale sijinge omunye umsebenzi. Kodwa kuso right umthetho akuwuvumi khonoko. Siyakhuthaza ukuthi i-government inike abanikazi bema-diploma ama-diploma abo